uyabona vele into zezano phela zivele zazivele zingxabano phakathi. Owawuvele ukhangelelwe ukuthi ingxabano yakhona ibaphambanise edabini lokhetho, kodwa kuyathi vele sokufuka ukhetho vele abantu bakhona sebebambene sebengasa sokungasela mahluko. Kodwa kwakathi njengokukhuluma nje ukuthi ukuthi kulamacele angathi enyile liyame amaphepheni. So kuzaphuma nje iqiniso lobuqili babo, okuyesikwazi ukuthi impumela leyana esakhuluma ngayo eyokhetho yayiyimpumela engayisiyo. Okwakathesi basaxabana nje kuphela, kodwa bazaqala ukuvezana.
Ekuqaliseni bekucatshangela ukuthi kungabe kuyikubanga isikhundla salowo zayelama umongameli Mugabe. Kathesi kungakuyikho konokho yini nxa sibona ingxabano le?
Abantu abaningi batsho njalo, kodwa mina njengobona kwami, uyazi i-succession tree eyezanu PF ubukhosi bakhona buvele bubhaliwe ukuthi kulo Mugabe, kulo Mayimujuru, kulo second vice president, kulo national chairman. Angiboni ukuthi kungaba lo ukuxabanisa nakhona, kodwa kukhona ukuthi bona sebekhangelele ukuthi nxa uMugabe esengasekho sephumule kumbe seritayile, bafanele babe lama province abakwazi ukuthi basebenzise. So okwakhathi singathi khona ama provincial war akhona akhangelane lokuthi nxa ubaba lo engaphumula ozakuba elamandla oku-influence ama-elections nguphi. Kodwa nje ngasikhangele nje i-constitution yezanu P F kathesi isekelo sembuso sakhona sithi nxa uMugabe engekho okwakhathesi u-first vice president uMayimujuru ngizaba ngu-president. So angiboni ukuthi lokho kungenza ukuthi ube lo xabana.
Kodwa-ke singathini thina nxa sikhangele ukuxabana lokhu ukuthi kathi vele kuyini okwenzakalayo, kukhona yini okunye okungayisiko kwezikhundla?
Vele saphonga ukuthi thina sizalwa sathi vele sikwazi ukuthi kulo kuxabana kusukela iZambia othepho, i-high command eMozambique, abanye bebotshwa bekhona lo Dinashe Matingura. Into yokuxabana kwiZANU PF ayisoyinto entsha.